Ngemva kokungenela kumongameli welizwe ucomrade iDini Nangagwa, osokwenzakele ukuthi i-health services board labodokotela sesihlale phansi savumelana ukwengeza emadlalana elinikwa odokotela ku-on-call kusuka kunani ebeliyi-$16 ngehola isiya ku-$17.50 ngehola. Savumelana njalo ukuthi imithi izabe isenza ibuya esibhedlela, kukhona eminyezelo esisendleleni ukwenzela ukuthi silaphe kuhle. Sikhangelele kanjalo ukuthi i-finance zethu kumbe ngathi imali zelizwe kazimanga kuhle. So yikho-ke sivumile ukuthi yona leyo ekhona hhayi-ke ngake sinikile sisebenzele elizwe ngoba izigulane sezithelenile.
Singathi kutshengisela sokuphelile.
Odokotela sebebuyile emsebenzini baqalise namuhla sisithi kulaba kade bengekho eduzane abasondele eduzane bakwanise ukuthi behambe ngosuku lwakusasa kodwa kuyafika umhlaka-2 April bonke bebesebesemsebenzini.
Singathi-ke sebeyaqalisa ukukhangela izigulane kusukisela lamhlanje.
Yebo, sesiqalisile vele izibhedlela esezivalile ezefaringaswa yarosikhali sezivulile.